icala leli umfana ikhumona so licala elingayifilo qala elethusayo licala isikhathi eziningi licala elandisa ukuphelela e-police station ngoba amapholisa avunyelwa ukuthi akhangele icala yabona ukuthi umuntu ulimele yini kusetshenziswa isikhali kumbe kusetshenziswe okunye yini kumbe kuyini okuyabe kuthatha indaba khonapho so izikhathi eziningi ikhumona so amapholisa ayasesifayi noma li-$20 whatever amount u-officer in charge we-station abeyibo kukalutshwana ukuthi umuntu ahambe e-court ngicala lona lelo lokuthi ungangafika e-court bafike ngitho i-bail ekhomuna so licala elincane njengoba ngithi ukuthi licala amapholisa lo avunyele ukuthi asifo ifayini ambhadalise ifayini umuntu licala lakhona lihlele
njengoba sisizwa ukuthi namhlanje uyabe ezaphamba emthethwandaba ngolunye udaba lwakhe lolwana olokuthi bafuna ukuthi bayabelane impahla zabo lokunye okunjalo okugoqela labantwana ukuthi ayisiko yini okungaba kwenze ukuthi umanji athathe lesi sinqumo esokuthi avalelwe
vele ukuthi izikhathi lelo kuthi okhuluma ngalo lele labantwana lokwabelana impahla lelo kabe phakathi kwakhe lomkakhe i-common assault normally it's a criminal offense licala lapho uyamphambase khona umthetho welizwe so awahambelani lawo macala atholiswa nje kuthiyeneyo le sivu elikwabelana impahla nabantwana naleli lokuthi kuphambaniseke kwephule umthetho welizwe lonke so hhayi akuvumelanga kungenelani.